sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuNcwabakazi 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana bachayo umzimba wonke, bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothathwa okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe, zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF.
Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili, ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo.
Amapholisa eJohannesburg kwele South Africa lamhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni. Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho kubikwa kubangela ukuba impumela imhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolo eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi intathela izindaba ezine ebezizothapha okwenzakala emhlanganweni werali yaleli bandla eGokwe eKabuyuni zihlaselwe njalo zachaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF abazame ukuvimbela umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhulume kulumbuthano. Loba enkundleni yakhe yeTwitter, uNkosazana Fatsai Mahere oyisikhulumeli se-CCC uthe intathela izindaba lezi zibalisa uTongaimonje, Pelagria Mpurwa, Chelsea Mashayamombe, Lotinio Motsitso ophume izinyo kulolu hlakela. UNkosazana Mahere usole kakhulu lesi sehlakalo esithi kwephulwa ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso esivumela amabandla ukuthi akhankase. UMnumzana Leo Monende, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba eYoung Journalists Association, uthi baphakathi kwemizamo yokuphathisa intathela izindaba lezi njalo ezinye zazo ngamalunga alinhlanganiso.
Njengeyotsha sidabuke kakhulu ngokwenzakele eGokwe namhla, lapho intathela izindaba ezine zihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Kubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we-Citizens Coalition for Change obukhona le, acina esechaya le ntathela izindaba lezi. Intathela izindaba lezi zilokhu zisegokwe, asikafonelani kodwa lokhu sijikelana imilayezo ama-text. Ukhanya sebengcono, oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila, abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke, kodwa labo bayaphila. Bese kusithi oyedwa uTony Rutsito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo. Izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazibuse, ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu. Lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona.
Kuyini eliza kwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi?
Sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezanu-PF. Ibandla leZANU-PF kungatholakala ukuthi ngamalunga alo, sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu.
Liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intathela izindaba eseziqondane lalokho?
Okokuqala esizakwenza ukuhlala phansi lentathele izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe online content creators kodwa njenge ntathele izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling sibili ngoba sesananzelela ukuthi intathele izindaba esihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizawubona ngemva kokuhlala nabo sizwe ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabekufuna bona bezimele kungabe kuchiyena kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intatheli izindaba inhlanganiso zonke ezintatheli izindaba zandise ukumela intatheli izindaba ezingamalunga azo le ntatheli izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethina sithi hayi ngomnye wethu njengalokho esikwenzileyo uThoniyo Lothongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokho labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakale kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingela kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intathele izindaba lezi iphinda ibabuphi njalo sikhayelele ukuthi izano PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho ixolise ngakho lokho ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho lika 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sifuna labo betsho ukuthi lokho abakuthakazele
lo ngumnamzana Leo Monente isiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zebandla lezano PF ngalolu daba kodwa ikhuluma lomsakazo weStudio 7 izolo obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Thafatswa Magwati uphikile ukuthi ibandla lakhe liyahlukuluza amalunga eCCC ngemva kokuqhamuka kwesehlakalo phose esifanayo amapolisa aweJohannesburg wele South Africa namhla asungule umkhankaso wokubopha abantu bokuza labathengisa impahla ngokungekho emthethweni abenhlanganiso zamalungelo abadabuka eZimbabwe bathi amapolisa abophe abangalamaphepha aqondileyo labaphila ngokuthengisa kodwa bengalamvumo yokuqhuba lomsebenzi akwaziwa ukuba abophe abantu abangaki abadabuka eZimbabwe okwamanje bonke ababotshiweyo basenkambeni yamapolisa eJohannesburg Central Police Station asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolabakhokheli bamapolisa njalo labo hlangothi lwendaba zasekhaya olubona ngokulungiswa kwamaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Umnumzana Nqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, utshelo Gibbs Dube weStudio 7 ukuba bathwele nzima abantu bokuza kulezi nsuku.
Kulo mkhankaso okhona South Africa ukubopha abantu abangela maphepha. Siyabona indawo eziningi amapolisa labe immigration bayabopha abantu. Sike sawubona emavikini adlulileyo bebopha edolobheni othiwa kuseyuvele eliseGoli. Namuhla bebebopha erenkini othiwa MTN ephakathi kweGoli. Kuzabe kulokho kubotshwana kusiya phambili. Ngoba njengoba sekwaba lali inkulumo yokuthi abantu bokuza kumele babuyele emakibo kuzabanzima ebantwini abangela maphepha wokuhlala lapha eSouth Africa kuyabotshwana bayazama ukubopha laba bangela maphepha kodwa esingelalwazi lakho okwakhathesi ukuthi baba deporta yini njalo baba deporta njani kumbe bengafika ema-police station abantu bafika badize babakhulule kasikabi lalo ulwazi kodwa sikwazi ukuthi abantu bayabotshwa endaweni ezihlukeneyo.
Kukhona elingakwenza nabo bamabhena njengenhlanganiso ezimeleyo okunganceda abantu laba ababotshwayo kumbe abathathelwa impahla?
Okwakhathesi kunzima ngoba angithi siyakhumbula ukuthi isifiso esasilazwe ukuthi abantu abangalamaphepha kumele bancedise ukuba lamaphepha. Sasicabanga ukuthi kungavuselelwa amaphepha lawo okuthiwa iZimbabwe Exemption Permit, kuzalandelwa lokho okwabhalwa ku-White Paper on International Migration yagazethwa ngo-2017 eyayisithi yona abantu abasebenza imisebenzi ephansi abasuka emazweni eSadak abaza eSouth Africa kumbe asebehlele eSouth Africa ongekho emthethweni kumele bencediswe babe lamaphepha. Kodwa njengoba sikwazi thini uhulumeni weSouth Africa wasekhahlela indaba yamaZimbabwe Exemption Permit, njalo futhi uphakathi kwekuguqula imithetho esingathi ngolwasemzi ngama-immigration laws, ngi-immigration act, kwenza okwakhathesi izandla zethu kube izandla ezibotshiweyo. Lathi khathesi kasikwazi singancedisa njani kulobu nzima obukhona, ngoba siyabona abantu bayabhikisha mbe bayatoyitoya besithi abantu bokuza kumele babuyele emazweni abo.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa luthi akusiyo nkulumo elenkethabechabi phakathi ebikhulunywa isiphathamandla sezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Phophi Ramathuba. Yena ulomfanekiso owevidiyo osabalale ezinkundleni zokuxhumana ebonakala ikhahlameza wesifazana weZimbabwe obezodinga ukwelatshwa kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg.
Embikweni oyethulelwe abezindaba elolu gatsha luthe liqiniso elipheleleyo elikhulunywe ngokhokhele zempilakahle eLimpompo unkosikazi Ramathuba elokuthi ele South Africa lithole amagabha avuzayo ngabantu bokuza abazodinga ukwelatshwa mahala ezibhedlela zayo. Umsekela kamphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Sibongiseni Dlomo utshela bezindaba ukuthi iLimpompo ngesinye sezabelo esilalo lihlupho okwedlulisa amalawulo.
That is not a perception, it is actually true that there are patients all over the SADC who will seek a better healthcare elsewhere than where they are.
Umnumzana Dlomo uthi inkulumo yokuthi abokuza baningi ezibhedlela zakwele South Africa liqiniso elokufakazi. Uthi kufanele lokhu kukhulunywe ngamazwe ezansi yezwekazi le-Afrika ukuze kulungiswe. Loba kunjalo uthi abavumelani nonkosikazi Ramathuba ukuthi inkulumo enje ikhulunywe kusigulane. Kuvidiyo kamabonakude unkosikazi Ramathuba uzwakala ebuza isigulane sesifazane esidabuka eZimbabwe ukuthi kungani ezodinga kwelatshwa kwele South Africa kanti bekufanele akuthole kumongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi lezalwane zeZimbabwe labo bathi liqiniswe lingavikekiyo leli elethulwe unkosikazi Ramathuba. Umnumzana Thino Mambewu owenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum uthi kufanele uhulumende weZimbabwe ahlawule ukwelatshwa kwabantu bakhe eSouth Africa njengoba sezifahlakele ezempilakahle eZimbabwe.
South Africa cannot keep on taking more and more of Zimbabwean problems. There's got to be an end to all.
Uthi ngeke South Africa iqhubeke ithwalela iZimbabwe inhlupho zayo. Uthi kufanele kusolwe uhulumende kamongameli Mnangagwa hathi ukusola izigulane. Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sibanda laye uthi limqotho elikaRamathuba.
Ngicabanga ukuthi MEC ube khuluma iqiniso. Iqiniso elobuhlungu kodwa ukhethe isikhathi nendawo engasiyo jokubana alibeke iqiniso lelo.
Langamazwi agcizelelwa ngesinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Ndou.
Iqiniso libuhlungu kakhulu ju amaZimbabwe ngoba eqinisweni i-government yaseSouth Africa ayibhajethelanga amaZimbabwe citizen nasmuch as iZimbabwean government ingabhajethelanga ama-South African citizen. Lelo liqiniso.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa nomongameli Cyril Ramaphosa bebehlangene emhlanganweni weSADC ensukwini esisanda kwedlula le inkulumo bekufuze bayiphathe.
Bokungamelanga akhulume inkulumo leyo ayikhulumeyo kusigulane. Inkulumo leyo yiyo okumele uhulumeni weSouth Africa lebandla elibusayo okumele bayikhulume bekhangelene lebandla elibusayo leZimbabwe iZANU-PF kanye legovernment yeZimbabwe.
Loba kunjalo amabandla aphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters le Democratic Alliance bathi unkosikazi Ramathuba kufanele asuswe esikhundleni sakhe ngenxa yenkulumo yakhe le. Kusenjalo umsakazo kamabonakude weSouth Africa we-ENCA uthi umongameli Mnangagwa usephawulile ngenkulumo kaRamathuba. Ngokutsho kwalo msakazo umongameli Mnangagwa uthi leSouth Africa liyayekethisa kakhulu imithetho yikho izalwane zeZimbabwe zizaqhubeka sephula imithetho yalo. Uthi abangena elizweni kungekho emthethweni yizigangi ngakho kufanele babotshwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ukusilela kwababalisi esigabeni seMathebelele North yikho okubikwa kubangela ukuba impumela yemhloliso kaGrade 7 yabafunda ezikolweni eziningi zemaphandleni kulumango iqhubeke isiba ngezinga eliphansi kakhulu. Ngomnyaka ka-2021 izikolo ezingamachumi amahlanu lanye zaswela umntwana oyedwa waphumelela kuhle kulemihloliso. Ukuthi ngomnyaka ka-2020 inani labantwana abaphumelelayo babe yisilinganiso esiphose sifike kwakulichumi lasithupha ekhulwini, 15.9%. Sehle lisuka kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% ngomnyaka ka-2019. Izikolo eziningi zemaphandleni zibikwa zingelababalisi abeneleyo. Esikolweni seKhatasa Primary School esisenkayi South sibikwa silababalisi ababili kuphela abafundisa abantwana abasukela ugrade 0 kusiyafika ugrade 7. Ugaina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Stars Mathe, umeli wenkayi South edalele ePhalamende ngalolu daba.
Yebo, ngichilo ukuthi ikatasa ilababalisi ababili, hayi ngoba ngizwe kuthiwa kodwa ngoba ngizihambele ngazibonela. Lokho kuliphutha le ministry ye education ukuthi kube lezikolo ezinjalo bengazinanzelelanga. Kodwa ke labo angithi basebenza ngokuthi bazwe bese besilandelela besiyalungisisa. Engunanzelelayo abazange basondele eduze babone imbiko le ababeyitshelwa ukuthi kule izikolo ziyasilela ababalisi. Bekuyilo ukukhuluma kwami mhlawumbe ukuqonqosela engikwenzileyo, benzama ukuthi iMinistry of Education kayisukume ikhangele. Akusikho enkayi kuphela kumbe eMathebeleland North kuphela, izikolo zingaba khona Mash West, Mash East ezinjengazona ziya. Okuqakatheke kakhulu ukuthi kakuvuselelwe uhlelo lokuthi bahambe baye kuground bayebona izinto nxa bethe bathola ama-report bazibonele abe Minister of Education.
Ungathi uhlelo lolu Mama Mathe lwalunceda yini edabeni lokusilela kwenani lababalisi emaphandleni?
Luhlelo lwalivele likhona lakudala, wawuthola ukuthi district iyahamba iyechecker, i-provincial leadership iyahamba iyechecker, national uzokuthiwa kubuya beHarare bazafika ezikole ezithize ezithize ezingabe zilokuthize okwaqanjwa ngazo. Likho engangukhuthaza njalo ngileqiniso ukuthi sokuyokwenzeka.
Kule nkinga yababalisi abalomkhuba wokuthi nxa sebefakiwe ezikolweni ezemaphandleni babuye basuke njalo sebedinga ukuyafundisa emadolobheni, lokho ulingezani ngakho?
Lanxa sebengeni lababalisi labo futhi sicela bahlale kulezo zikolo bangabi lokungena kusasa bavuke bephumile betshintshile betshiza indawo, ngoba kusala sokusiba lomkenko omkhulu phakathi kwabantwana besikolo ababe sebesilela umbalisi, ngoba umbalisi esegcine ebuyele kobulawayo kumbe waye Harare watshiya inkayi. Sicela ukuthi enkayi akurekruit abantu abafuna ukufundisa enkayi.
Lowo ke ngonkosikazi Stars Mathe umeli wenkahi South edalele parliamente. Siphinde sakhuluma lomphathi ntambo kahulumende wesigaba seMathebelele North umnumzana Richard Moyo ochasisa ngemizamo kahulumende yokwengeza ababalisi kulesi sigaba.
Kulumende sekubonile konoko ukuthi kulento ezinjalo ezenzakalayo yikho kwafaka itraining training school yamatisha esikhona emanorth ewange isisewange kuyatrayina amatisha sebeqhasa ukugraduate and uhulumende kuyonalo inyanga ephelile ekhathi lamatisha afika 3000 sekudiloyiwe ezikolo lapho adingani ukushore khona amati and isikhathi esiningi singalakholeje ekhathi amatisha kobulawayo kumbe kwezinye indawo ezingahouse obulawayo sekube sekufaka kulukula abantwana abakhuluma isinambia abakhuluma itonga nxa kungala matisha akhuluma zona ezozobu ibe sokina kuncedisa ukuthi ipasrate ibe phansi so kathesi sesile-training kolu yamatisha ewane so abantu babethu abavela kuzonezo ndawo sebegraduata bebuyele ezindaweni zabo beyafundisa abanabo abazwa kumazalangela
uhlelo lolu olwababalisi abazinkulungwane ezintathu luhlelo olusaphekwa kumbe soluvuthiwe
seluqalile vele abantwana sebeqalile ukugraduata kubuwane njengabe ekoleji yelokuzeni yamatisha ekhanjiswa ezindabeni zabo lapho abavela khona kubenje nala amathengo atho ukuthi kukhathiwe amatisha 3000 la month sebedloyiwe bahambile ezigabeni lapho kuzebesebenzela
kube le mbiko yezakhamizi zelupane ezithi zihamba imango ephosifike kuma-20 kilometers zisiyadinga ukwelatshwa kumaklinika ihofisi yakho yenzani ngakho khonokho ukuthi incedise lezi zakhamizi
okay akuliciniso ukuthi kwezindawo emakhaya abantu bahambe imango emide besiyadinga amakliniki ko-10 kilometers njengoba but uhulumende kumele fama sokuthi every year e-devolution fund every year kuyanikwa ama-rural council imali ezikhava amaeriana lawo okuhamba imangomide abantu ezadinga amaklinik so khonokho njona sitsho okwendlela kuyawufunda ukhansila wangkona ehambile emuve emotion ekhansilini ebalekuthi abantu abahamba imangomide so that release ama-fund awe-devolution kuyakwe lawo maklinik leyo klinik ukwenzela ukuthi abantu bangahamba ngomude besiyadinga uncedo leklinik
abantu kodwa babuya bekhala besithi bekhombela umunwe kuwe besithi hhayi uminista nguye okumele asincede ihofisi yakho yona ingenzani ukuthi incedise abantu ngokuthi bathole leso sihama esokuthi bakhise amaklinika
ihofisi yami yikho ngikutsho ukuthi ihofisi yami i-Ministry of Health and Devolution imali zangikhona zisihambisa kuma-rural council so njengobana sikhulume ngakho senza kutiyekwami ilandelele ilupane emzulu abantu bahamba ngomide siziseni umeki-airport ukuthi kufakwe ikliniki ukuthi abantu bengahamba ngomude besiyadinga ikliniki
lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleni North obexoxa eselubhane logaina Saidi Kumete esecingweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibandla elibusayo kule Angola ele People's Movement for the Liberation of Angola kumbe IMPLA liyakhokhela kukhetho olwenziwe izolo. Likhokhela ngokuyisilinganiso sokungamajumi ayisithupha ekhulwini 60% kumavoti asebaliwe okwamanje. Eliphikisayo ele National Union for the Liberation of Angola kumbe iUNITA liyalandela ngokuyisilinganiso sokudlula kancane amajumi amathathu ekhulwini 33%. IUNITA itiza kwethulela uZulu impumela yokhetho lolu isebenzisa abakuthole endaweni zokuvota. Unkosikazi Jill Biden wahlolwa watholakala engasela gciwane le-COVID-19 kubikwa ukuba uselalo njalo igciwane leli. Isikhulumeli sakhe sithi unkosikazi Biden uhlolwe izolo watholakala esele gciwane le-COVID-19. Umkakhe umongameli Joseph Biden laye owake wabanjwa ligciwane leli kabili kubikwa ukuba kalalo igciwane leli njalo uqinesaka. Ababili laba belatshwe ngephilisi elibizwa ngokuthi iPaxlovid elenza olegciwane le-COVID-19 engaguli kakhulu. Kulabanye ababamba okwesibili igciwane le-COVID-19 loba belatshwe ngephilisi leli. Inhlanganiso yomhlaba wonke ejikelele e-United Nations ithi kumele ele-Russia limise impi elayiqala kwele-Ukraine lonyaka ngozibandlela. Unkosikazi Michelle Bachelet ophethe uhlangothi olubona ngezelungelo loluntu uthi kuyethusa okwenzakala kwele Ukraine ngoba ele Russia kubikwa okwamanje selihlasela inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi kusetshenziswa i-nuclear. ubudget uthi kulabantu abaningi kakhulu asebebulewe kwele Ukraine kulandela ukuhlaselwa kwelizwe leli nele Russia.
Ukwanda kwezahlakalo zokuhlaselwa kwabasekeli bebandla le-CCC ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF sokudale ukuthi iningi lithi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga lebandla le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lo-Councillor we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ibuthisela abantu kwesaba ngoba kulokhetho phela oluqaphekileyo olukhulu oluzayo kumnyaka waka-2023 umnyaka ozayo. So bayesaba-ke ukuthi bandla lethu-ke lizanqoba, yikho sebelivimbela ukuthi ubukhokheli bebandla lethu bungahambi ebantwini, bungaziki ebantwini, bungenzi inhlelo. Abanye abakhokheli bethu bavalelwe, abaphiwe ibheyili, abaphumi. Kwesaba ikwethuka kwezanu-PF lelo ubukhokheli babo, besesaba-ke i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Babuchuma, kuthiwa liyesaba, liyaqhuqha, liyaqhaqhazela, yikho nje selisethusela abebandla le-CCC ngoba sokuyiwa kukhetho.
Mina kangiboni njalo. Ibandla lethu asobandla elingesaba i-CCC. Into engaba khona nje kuthola ukuthi mhlawumbe engxenye i-CCC ingase kuyanje. Abona kufana lami ngize so ngilunga le-ZANU-PF. Kule yindawo lapho engikwazi khona ukuthi ngingangena laphana ngithi ngiyakhankasa. Kumele ngene yizimiso lesibili ngoba bashika bebezindla ukudlala. Ngiyakhumbula, ngiyakhumbula sisenza ama-by-elections aka-March ngiyabona nxaba abantwana le. Sangena e-election lendlule. Sathaka ngabantu abe-CCC laphana ngoba sasingene ukhona ukuthi ukuzathi ukuthi i-stronghold yabo. I think into khona ukuthi maybe political parties sokumele afundise abantu babo ukuthi hayi kuma-stronghold ethu yekelani labanye abantu bona babangene labo bezihambe kungabilankinga kumbe kungabi ndaba salutho ngoba kunje so njengoba lenye i-incident futhi esizinda lapha kulabanye abalandeli bethu abangenayo babana baphuma sey'gijinya bechaya kodwa bezingenela nje ngihlekuhle besengenje ama-dirty job ehambe benxusa abantu ukuthi nangubani ongafuna ukujoyina iphathi yethu silisa indaba yethu e-amasel baphuma sokunzima khonaphana.
Nanso baba Ndlovu, ngamanye amazwi ubaba uChuma uthi lani kalikho msulwa njenge-CCC kulolu daba lodlakela.
Hayi, thina simsulwa nje-CCC. Akula muntu owachaya amalunga e-CCC kumbe othuselwa amalunga e-CCC. Phela thina silibandla eliphikisayo, kasilamapholisa, kasilamasotsha, kasilazikhali, kasilamandla akahulumende, akulagatha zikahulumende ezisisekelayo. Yikho-ke kunzima ngeke kwenzakali ukuthi-ke amalunga ebandla lethu abe lodlame ngoba kungena lapho esivikeleka khona. Abe-ZANU-PF ayenza udlame ngoba sake sezimankagwa isithi bona bangumthetho, bangama-judges, bangamapholisa, bangamasosha, bangurhulumende, bayikho konke. Yikho-ke thina-ke silibandla eliphikisayo ngeke-ke sikwenze khona lokho. Amalunga ethu angeke akwenze khona lokho. Lokho sikubona kusenziwa amalunga e-ZANU-PF athembe ukuthi avikelekile, ayenziwa lutho. Yikho siyananzelela silamalunga ethu avalelweyo enkantolo, bake baphiwa ibheyili lapha zabona ujaji sebexotshwa, sebesethesa amacala okuthi behluleka umsebenzi.
Lo-ke ngukhansila we-CCC kwaBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obexoxa lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla le-ZANU-PF. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.